impuphu kayitholakali indawo yonke, ayisikho koBulawayo kuphela, akula dolobha lapho etholakala khona ngokwaneleyo kunye lasemakhaya. Uzakhumbula ukuthi impuphu yayisitholakala kuyo yonke indawo. Uhulumende wadunga nje amanzi wathela inhlabathi ngokuthi athi kasezukuncedisa u-GMB impuphu yasikhwela ke yadlula ikhulu lamadola. Wavuka kusasa sesithi kayehle i-10 kg yeku-$50. Kayisabuyelanga ke phansi impuphu, kwenzeka ukuthi kibisi ingasatholakali ngoba laba abagayisayo bathi uhulumende kancedisa, uyakhuluma ngomlomo angenzi lutho. Ngakho-ke kayitholakali, kube kunzima okukhulu kakhulu.
Ukuyini okungenziwa ukuze itholakale njengoba ilizwe libhekane lendlala engaka?
Kumele uhulumende athembeke, enze izinto ngendlela efaneleyo, kube nalokho okuthiwa i-policy consistency, ukwethembeka ekuthini ungathembisa into uyayenza. Kungabi lokwenza izinqumo ngesivukampunzana. Ahlale phansi lalabo abagayisayo, ahlale phansi labamele abathenga, ahlale phansi lezisebenzi, ahlale phansi labamanye ama-political party ahlukahlukeneyo, labama-business. Kuxoxiswane kuphume lento ezakwenza ukuthi abantu bonke bathembe ukuthi izinto zizahamba ngendlela efaneleyo kusiya phambili. Ngoba ongasekho yikuthembana esithi confidence kayisekho ebantwini, kabalithembi ibhondi abantu, kabamthembi uhulumente abantu, kabathembi izinqumo zakhe. Ngakho-ke nxa isithi imali nizalipha gayisani lihambise impuphu ezitolo, le etholakalayo engabe igayisi ihambise yemkambo omnyama eningi vele kayigayiswa, kube sokuqhubeka nje kusiya phambili ngoba kusathenjwayo.
Ubona kusiba yikusilela kwempuphu kuphela yini, kumbe kukhona okunye esingabona sokusilela lakho elizweni?
Kunengi okuzasilela. Okokuqala vele okusilelayo nguhulumende othembakeleyo, uhulumende ohlonipha amalungelo abantu, uhulumende ohlonipha isekelo sombuso, uhulumende othembakeleyo kwabamabhizinisi nakwabathengayo, uhulumende othembakele kubantwana besikolo, othembakele kubazali, othi angakhuluma into ayihloniphe. Akekho lowo uhulumende, nguyokuqala nje ongekho. Sekusiza impuphu kayikho, kanti-ke kuzadlulela ezintweni eziningi nxa ungalungisanga lokho okokuqala okungekhoyo. Uhulumende othembakeleyo ohlonipha amalungelo abantu, okwazi ukwenza icebo lokubusa ngendlela efaneleyo, athuthukise ilizwe, kube lo mnotho oqhatha abantu, kube le mali ethenga ngendlela efaneleyo, elesisindo esihlonitshwayo emhlabeni.